Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 12 kuNhlolanja 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa yena oyethekelele kwele Botswana namhla uthembisile njalo ukuthi ukhetho luzaqhutshwa kungela kuqilibezela njalo luzaba ngolukhululekileyo.
Ngimunaza nokhangelele kakhulu ukuthi uhulumende wakhe athole usekelo woSadiq manje akuSadiq ikhangelele kokuqala khona lokho. Okwesibili, yabe khangelele kakhulu leBotswana ukubana kube lokuthengiselana ithuni Zimbabwe leBotswana.
Usomabhizimusi osakhulayo umnumzana Wicknell Chivayo utsho kwe yikomiti yedale lephalamende namuhla waze waphika ubudlelwano bakhe lemuli owayengumongameli uRobert Mugabe.
Idili elizatshintsha umumo wonke endaweni yethu nomuma khonapho. Izanyathela okwacina khona uLobhengula inkosakithi.
Amalungiselelo okugcoba inkosi yamaNdebele aqhubeka edala ingxabangxoza elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena oyethekelele eleBotswana lamhlanje usethembisile njalo ukuthi eleZimbabwe lizaqhuba ukhetho olukhululekileyo njalo kungela kuqilibezela. Kubika intathelo izindaba yethu uMartin Ngwenya eseGaborone kweleBotswana.
Khuluma namhlanje edolobheni leGaborone, uMnangagwa unxuse osomabhizimusi beBotswana ukuthi bayevula amankampani eZimbabwe ngoba uhulumende wakhe esebenza gadalala ukwenza imithetho ezakhanga amabhizimusi avela phandle kwelizwe. Mnangagwa utshele abakade bengene kudili lokudla kwemini alenzelwe ngumongameli Ian Khama eHaburon lamuhla ukuthi eleZimbabwe lizimisele ukuba lomkhetho olukhululekileyo. Unxuse inhlanganiso ezingabe zilesifiso sokuyabona ukuthi ukhetho luzaqhutshwa njani esithi zikhululekile ukwenza njalo.
Uhulumende wami uzakwenza konke okufanele ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo. Kulandelwa imithetho yokubamba ukhetho eSADC kanye le-EU.
Umnangagwa uthethe ithuba lokunxusa abamabhizimusi eBotswana ukuthi avule amankampani eZimbabwe esithi uhulumende wakhe usendleleni yokulungisa yonke imithetho engahambelani lokuvula amabhizimusi. Utshele umphakathi ukuthi eleZimbabwe selivuliwe ukuthi likhanye kahle amabhizimusi. Uthi osomabhizimusi abavela phandle kwelizwe baza kwenelisa ukuthi babuyisele inzuzo emazweni abo kulandelwa umthetho ovunyelweyo wokuthumela imali.
Zimbabwe is open for business.
Izimbabwe ivuliwe kulabo abafuna ukuvula amabhizimusi. Kulokuthula njalo siyajabula ngosikelo esilutholayo emazweni wonke jikelele ngezehlakalo ezikhona eZimbabwe.
Umnangagwa uthethe isikhathi ekhuluma ngezehlakalo zamhla ka 15 lwezinyakenye lapho ibutho lahluthuna intambo okwadala ukuthi umnumzana Robert Mugabe acine esehlika esikhundleni. Umnangagwa uthi okwenzakalayo ngolwezi kwakuqathekile ukuze kulungiswe owasukonakele elizweni.
Operation Restore Legacy yayifanele ngoba sase silahleka njengebandla njalo njengesizwe saphuma endleleni kwalokhu esakuvela ngempi yenkululeko. Sasifuna ukukhipha izidlova ezase zigombolozile inkokheli.
umnangagwa kanye lokhama bathi bekuqathekile ukuthi bahlangane ngoba ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili besobonakele ngaphansi kwaye ngumongameli umnumzana Mgabe. Ukhama lomgabe babingabonani ngalihlo, njalo ukhama uthi lokhe wangena esikhundleni ngomnyaka 2008 kwangoba uqala ukuthi umongameli weZimbabwe avakatshele uhulumende weBotswana. Ukhama utshilo njalo ukuthi eleBotswana lizimisele ukuncedisa iZimbabwe kundlela yayo yokulungisa umumo womnotho. Usenjalo umongameli Mnangagwa ukhulume edale leParliament eHabron ngemva kokudla kwemini lomongameli Khama. Mnangagwa utshele idale leParliament ukuthi uyabonga ukuthi iBotswana igcine inkulungwane lenkulungwane zeZimbabwe okwabalekala isimo esibi somnotho. Uthi ukhangelele ukwamukela izalwane zeZimbabwe konke labo bomngabo ababathole eBotswana, isimo somnotho eZimbabwe singabangcono. Umongameli Mnangagwa ugqiba uhambo lwakhe kwele Botswana kusasa, lapho azakhulumisana labo somabhizimusi beZimbabwe ekuseni abesevakatshela inkampani elolonga amadiamond, iDiamond Trading Company. Ngingumathini Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ukuhlaziya uhambo lukamongameli Mnangagwa lolu sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo. Saqala ngokumbuza ukuthi injongo kaMnangagwa kahle kahle ngeyani.
Munezani ukhangelele kakhulu ukuthi uhulumende wakhe athole usekelo woSADC manje akuSADC ikho ukhangelele kokuqala khona lokho. Okwesibili yabe khangelele kakhulu nje Botswana ukubona kube lokuthengiselana between iZimbabwe leBotswana. Kodwa kokuqala sibili munezani ukhangelele zombusazwe eSouthern Africa kumbe eSADC ukubona abe lobudlelwano obuhle lamazwe akuregion yaseSADC. Uzama ukuthi athengise iZimbabwe njengelizwe elingaba i-trading partner, be-investment partner. Bona injongo yakhe enkulu ngalokho akwenzayo kwakhathesi.
Ukudinga ukuzwanana labakhokheli bamazwe asezansi e-Afrika lokhu ukungatsho yini ukuthi mhlawumbe bakhona abakhokheli abona ingani kabamamukeli njengomongameli weZimbabwe oqotho?
Ye, njengoba wangeni uwamongameli esebenzisa amandla uyadinga laye ukubana abe nosekelo kwamanye amazwe. Uyadinga sibili ukuthi asekele kwamanye amazwe ngoba kasengangeni embusweni wokhe. So kakhathesi kuye kuqakathekile ukuthi athole usekelo kwamanye amazwe anjengabo Angola, Mozambique, Botswana, South Africa.
Kwezokusebenzelana kwezamabhizimusi lapha zivumelwano bani esingabona zilotshelwana phakathi kwele Botswana lele Zimbabwe?
Bona senelisa ukubona kuwe lama bilateral agreements ngoba ama bilateral trade agreements ukhangele bani obebo khangele ukuthi impahla zihambe ngendlela ekahle phakathi kweBotswana laseZimbabwe lamanye amazwe aku-region yaseSouthern Africa. Bona zani ngeyinye injongo yabi khona ukubana impahla kumbe ama-good and services ahambe freely across ama-borders kube le mode trade kungabi lama nokwenqabela kokuthengiselana esingathi ngesilungu ngama-trade restrictions bilaterally phakathi kwamazwe amabili and multilaterally phakathi kwamazwe amaningi.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Inkohlakalo yokuphana imisebenzi ngokwazana kuhulumende ivele sobala namuhla edalele parlamente lapho usomabhizimusi oyaziwa ngokuzibonakalisa uWikneli Chivayo aveze khona ukuthi inkampani yakhe ye-Intratech yaphiwa umsebenzi wokwakha isitishi samandla esola eGwanda ngemva kokuba ikhulumisane lo wayengumphathintambo wezamagesi ngaleso sikhathi umnumzana Zikamayima Vaire. Lanqanje ekuqaleni wayeuncitshiwe lomsebenzi lugatsha lwe-State Procurement Board. UChivayo uveze njalo ukuthi inkampani yeZimbabwe Power Company yathi isisala ukumbhadala imali ngemva kokunanzelela ukuthi wayephiwe umsebenzi okungekho emthethweni. Wabuyela njalo kumphathi ntambo yena owasuka wafonela lenkampani njalo ukuthi imbhatale uChivayo. UChivayo ubebizwe ikomiti yedale ebona ngezamagetsi ukuze azechasisa ngemisebenzi yenkohlakalo phezu komsebenzi wokwakha isitiji seGwanda. Ukulandule uChivayo ukuthi ulobudlelwano lemuli yowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Amagqwetha enkampani yakhe i-Intratech lawo athe uChivayo wenza santando njalo kavumelani lenkokheli yalinkampani. Umgcinisihlalo wekomiti umnumzana Themba Mliswa uthe basazobiza abe-State Procurement Board uMavaire kanye loMabhalane ehofisini kamongameli umnumzana Meshack Sibanda ukuthi baze kupha labo ubufakazi ngodaba lukaChivayo. Sixoxele lunga lalikomiti umnumzana Anele Ndebele ongomunye wamalunga abekulikomiti namuhla.
Kuyadanisa ngoba esikuzwileyo namuhla kutshengisa ukubola okukhona elizweni, ukubola okungenza ukuthi lanxa sikhuluma nge-new dispensation nxa kungalungiswanga kungenza ukuthi ama-investors laba babuya le-foreign direct investment babuye basibalekele. Kukhomba i-political interference ngoba clearly uChivayo wayengelala bank guarantee ukuthi anikwe itenda enjalo ukwenzela ukuthi nxa sokule problem abantwana beZimbabwe benelise ukuclaim imali yabo against that guarantee.
Ukuyino sokuzakwenzakala ngeproject yeGwanda le iyaqhubeka yini njalo ikhampani kaChivayo yona ibingaphi ngoba sibonile amagqwetha alinkampani esithi uChivayo isisebenzi nje kuphela kalasabelo kuleyo nkampani kodwa yena ekuwala lokhu esithi ulesabelo ule 50%.
Ye ubebiye ukuthi ule 50% njalo sithe simbuza ngalolu hlelo ukuthi luyaqhubekela phambili yini waqhamanda, kodwa ekuqhamandeni kwakhe okuphume kuye ukuthi uhlelo luyaqhubeka. Kodwa uzakhumbula ntungamili ngaphambilini ukuthi abe-ZPC ngokwabo bake babika kuyo nali ikomiti yephalamende ukuthi uChivayo le kampani yakhe kabasekho kulolu hlelo. They are actually on the ground bona abe-ZPC, okuyikho kukhomba ukuthi bebesithi useyehlulekile. Ngemva kokwehluleka kwakhe sebetheke over, laye ukubikile ukuthi ngemva kokuba lo hulumende omutsha i-bank guarantee besokusobala ukuthi angaze akayitholi. So ucine esedinga ukuthi i-ZPC ibe yiyo ebhadala ama-contractors akhe directly from their pocket, hhayi ukuthi yena abe nguye obhadalwayo abesebhadala ama-contractors.
Umnumzana Anele Ndebele lilunga lekomiti yedale ebona ngezamagetsi. Izinduna zemaNdebeleni sezikhuthaze abeZimbabwe abahlala kwele South Africa ukuthi bazilungiselele njalo baze emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo yena ozagcotshwa mhla ka 3 ngoMbimbitho enkundleni yePaba Fields koBulawayo. Induna lezi ziqhube umhlangano labeZimbabwe laba eJohannesburg kwele South Africa. Kuviga uBenedict Nhlapo.
Enkulumeni yazo lezalwane zeZimbabwe ezidabuka kwelemaNdebeleni ebesithe gwaqa embuthanweni obizwe izinduna lezi eBeria Park eJohannesburg ngempela viki, iqula lezinduna zokwelemaNdebeleni lithe akubuyele emuva ukugcotshwa kwenkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo. Obekhokhela leliqula unduna Nhlanhla Amangwe Ndiweni ophethe endaweni yenhlambabaloyi endaba zinduna uthe umkhosi wokugcotshwa kwenkosi uzaqala mhla kaThumbimbitho emhlahlandlela okuyiyo eyayisigodlo senkosi uMzilikazi. Lapha-ke uthi kuzabe kusenziwa isintu, imikhuba, imigido lemithanithani yesiko lamaNdebele. Kuzakuthi-ke mhla ka-3 ngelanga elilandelayo kube yilo ilanga elikhulu lapho-ke izagcotshwa khona inkosi ivezwe emphakathini lebutholayo yethule inkulumo yayo bese kusiba isikhathi sokujabula esigoqela ibhola lenkezo yenkosi
idili elizatshintsha umumo wonke endaweni yethu nomuma khonapho izanyathela okwacina khona ulobhengula inkosakithi ngikhuluma 124 years ago kwenza ukuthi wonke umuntu abone ukuthi umthwakazi ukhona
isizalwane sezimbabwe umnumzana Bevan Chuma uthi ngemva kweminyaka eminingi isizwe samandebele singumhlambi kazelusile bezwa befudumala ukuzwa ukuthi sebeza kuba lenkosi yabo
thina njengabantu besindebeleni sidinga umuntu oyinkokheli umuntu onguyohlanganisa abantu ngalokho ke ngicabanga ukuthi inkosi iqakatheke kakhulu ngoba izokwazi ukuhlanganisa isizwe abantu bamandebele bakwazi ukusukuma njalo bakhulume ngezwi eliyi-1 bakhulume benamandla njalo
sikhuluma ngokuthi kambe alesiqiniso kwesingakanani amakhumalo ukuthi inkosi uBulelani nguye kanye okufuze athathe isihlalo enkosini lobhengula umnumzana Ayanda Khumalo uthi imbali yakhe icace bha
simi kumntana nenkosi i-crown prince izinyane lesilo uBulelani Colin Lobhengula Khumalo ngoka Humphrey Mathis kafana boy ka Rhodes Mpango ifounder ye Highlander kanjube kwenkosi lobhengula kamzilikazi kamachoka direct descendant yaleyo
uKhumalo uthi abantu abafana lenkosi uRaphael Chuma ozithi ngwenkosi yamandebele kusobala ukuthi bazisikelela ehwahweni
bekuvele kungahlola ukuthi after 124 years kungabi labazibiza abafuna ukuthatha amathanda labo bazingene kodwa induna zakitha ke lisigayelene ukuthi zonke zime ngakho ngikubulelani Colin Lobhengula Khumalo sonke lathi amakhumalo silapho
induna undiweni uthi kuza kuba lamabhasi azasuka eJohannesburg ethwele labo abafuna ukuya kuba ingxenye yomkhosi wokugcotshwa kwenkosi Melesulu 7 Johannesburg kwele South Africa ngingubenedict Nhlapho
kodwa ukugcotshwa kukaBulelani kuza ngesikhathi kuqoqwa ukuvezwa kwenye njalo inkosi yamandebele kuyona le impela viki le iza kuba ngesithathu inkosi kulandela uRaphael Khumalo owagcotshwa ngomnyaka odlule sixoxele umnumzana Zwide Kalanga Khumalo ngokuvezwa kwalinkosi
amalungiselelo asephuchile sibili ngomgqibelo kuza kuba se-amphitheatre yakobulawayo e-park abantu bakhangelele ukuthi bafike ngama-9:00 ngokwawuqala ngo-10:00 siya ku-1:00 ngakho wonke ukulungiselela ngolinganiso ukukhona sikhangelele ukuthi intatheli izindaba ezinjengani labanye zifanele zibe khona ngoba yikho kuqakathekileyo ukuthi abantu bazi ukuthi ubukhosi babo sokufikile
besike sabona imbiko ebulenjini lapha be-intanethi ungani omele agcotshwe uBulelani uthi yena hayi kafuni bekuliqiniso yini khona
ukhuluma ngokugcotshwa kukaBulelani kumbe ukhuluma ngokugcotshwa kuvezwa komntwana okhitshwe yindlu kalobhengula
ukugcotshwa kukaBulelani
hhatshi ukugcotshwa kukaBulelani kanikwazi sibili ngoba uBulelani kafithwanga indlu kalobhengula eyiyo elentonga yobukhosi ngakho kangilawo mina amandla okuthi ngikhulume ngokukaBulelani labo abayiba abasebenza laye abangayisibo bendlu kalobhengula yibo abangakhuluma ngaye hatshi mina bengithi khuluma ngomsebenzi okhona kuwona lumgqibelo okuveza inkosi unyamande lobhengula 2 onguye ogcinwe wakhethwa yindlu kalobhengula eyiyo yasala nobukhosi hatshi abanye nje okhuma labo ncube
yena engubani igama lakhe
angithi ilanga lokuveza ilonelo langomgqibelo ngakho nxa sithi uyavezwa eyinkosi igama lakhe lizaphuma ngalelo la
lo ngumnumzana Zwide Kalanga Khumalo owendlu yenkosi umzilikazi ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 ekobulawayo uhlelo lwe-Live Talk namhla sixoxa ngodaba lwenkohlakalo kuhulumende kulandela ukubuzisiswa okwenziwe usomabhizimusi oyaziwa kakhulu ngokuzibonakalisa uWikneli Chivayo namhlanje yikomiti edale lephalamende ebona ngezamagetsi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane zabantu beJakarta zingene esaladeni zitshengisela lamhlanje zisithi zifuna kufakwe umthetho oza kwenqabela abathandanayo bona bethethe kumbe betshatile. Owayengumongameli welemelika Mnumzana Barack Obama uze wabonakala emphakathini ngemva kwesikhathi namuhla lapho ekade kuphawulwa khona ngokusemthethweni impikitsha yakhe elonkosikazi wakhe uMichelle. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukudla yikho okuyisiqokoqela kwezokwenqabela ukuhlaselwa izifo ezingathelelwanayo okubalisa imvukuzane, i-high blood pressure, esechukela, i-diabetes lezinye eziningi-ningi. Kubika uMavis Gama.
Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza uzulu ukuba abuyele ekudleni ukudla okwakudliwa ngabokhokho endulo, khona osekwabonakala ukuba kusiza kakhulu ekuthini umuntu azivikele ekuhlaselweni yilezi zifo. Abezempilakahle bathi ukudla kwendulo sokukhangelelwa phansi kuthiwa ngokwabayanga, okwenza iningi liphile ngokudla kwalezi nsuku. Okuningi kwakho kungokucholeke kakhulu njalo kuphela ngendlela engalungelanga umzimba. Omunye walezi ngcwethi ngudokotela John Mangwiro, yena ogxile kakhulu kwezokusebenzelana labalesifo sechukela elizweni, ekhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Diabetes Association, ZDA. UDr. Mangwiro uthi inhlolisiso eyenziwayo iyakuveza ukuba ukudla kwendulo kuphathisa ekuvikeleni limikhuhlane, lanxa uzulu esengowathatheka ngokudla kwalezi nsuku echiya kwakuvele kudliwa ngokhokho kubavikela kumikhuhlane njalo bekhula baze bakhokhobe, osekuyimvela kancinci kulezi nsuku.
Vakhulu vakale vaidya sadza ravo makuseni riri rezviyo, riri remunga, riri remafunde, asi izvezvi.
Okhokho vavesidya isitshwala samavele, inyawudi lophoko. Angithi liyazi ukuba isitshwala samavele sinikezwa abasanda kubeletha. Kungani babenikeza isithwala samabele? Amabele ale iron eningi. Yini abesifazane elilokholisiya esikhathini ngani izalukazi? Yazini ukuthi amabele ale calcium eningi ukwedlula etholakala emunjini. Kungakho lingabi lamahloni ukudla isithwala samabele lempuphu yamabele, uphoko loba inyawuthi.
Ugogo Priscilla Mzenda ohlala edolobheni leChivu usele minyaka engamachumi ayisithupha lanye yokuzalwa engelaso lesi sifo sechukela njengabanye abalingana laye. Unkosikazi Mzenda uvumelana lokuthiwo zingcwethi njalo usola ukudla kwalezi nsuku.
Sesisidla ukudla njengoba natosa umntwana ngimpha amazephi, sugar and vinegar, into ezazingekho kudala. Kanti ke kudala kwakudliwa uphoko, kwakudliwa amabele, inyawuthi, kwathiwa umumbu kakhulu wawungowengulube, ungowenkomo. Thina sesihlala sesiyisithwala, nesithwala sesidla esiningi, sidla isithwala esiningi ntambama, ulale sungani sububula ubula mli kakhulu sibili ngadla isithwala esiningi. Ngizwa ngiginqa kakhulu irayisi, irayisi kakhulu endlini yami sengaze bazeyokwazi ukuthi ugogo irayisi kayifuni.
Iningi labakhulumisane lalomsakazo ngesikhathi kungena umhlangano labe ZDA khona eChivu wokufundisa uzulu phezu kwesifo sechukela, okubalisa ugogo Anasimbi batshengise ukumangala lapho betshelwa ngezokuqakatheka kokudla kwesintu.
Ngibe ngingakwazi, ngiyaqala. Sasisidla okwesikhiwa, kodwa idowi siyadla lapho nalaphaya.
Umnumzana Henry Mzenzi Mketiwa oleminyaka engamachumi ayisithupha lantathu ngomunye wabathi ubengelalo ulwazi kwezokudla njengalokho sekuchiwo zingcwethi.
Ukudla lokho esikudlayo yiko kuthwela umkhuhlane eminingi, ngoba ukukhulume ngalokho esikunathayo wazobamba impuphu ezidla izitshwala ezisidla kathesi sesasuka thina ekudleni okwakuvele kudliwa ngabadala, impuphu yenyawuthi, impuphu yamabele, impuphu yophoko, yiko ukudla okusilungeleyo akulathukele. Kodwa nxa sisithi yananzela la nto siyabona ukuthi athole ukuthi ukudla esikudlayo lamhla konke kuthwele ithukela, konke ithukela kuphela. Mina ukuphila kwami konke bengithakazelele ukunatha imali yokuza ama-produce lawana, ngoba sebhake 100% isithi lapha kulathukela. So kathesi sengikwazi ukuthi kulethukela futhi. Mina kusukela lamhla sengiyaphila impilo ehlukeneke le impilo akade ngiyiphila izona, ngoba semfundile. Hayi, sibuyelele nini empilweni yakudala.
Kunhlolisiso eyenziwe ngabe World Health Organization WHO ngomnyaka ka-2014 kwavela ukuba abantu abayisilinganiso esingamachumi amathathu lanye ekhulwini eZimbabwe sabalahlekelwa yimiphefumulo kubangelwa yimikhuhlane engathelelanwayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kwezemidlalo, iqembu elimela ilizwe kumncintiswano we-Total CAF African Champions LFC Platinum kuzamele libophe siqine ukuze lenelise ukudlulela kusigaba esilandelayo ngemva kokunqotshwa e-Angola ngesonto. Kubika uJoseph Njanji.
Abafana be-FC Platinum bahlangane lembila zithutha kwele Angola lapho abatshawe khona nge-3 kanyana iqembu le-Club Desportivo Primeiro de Agosto. Njalo limpumela itsho ukuba kumele lihlohlekane leli qembu kungela mpendulo ukuze lidlulele kusigaba sakuqala esomncintiswano. Okunye lingakwenza iqembu le-FC Platinum yikuba lihlohle kathathu kungela mpendulo ukuze kutshawe imbekwa, njengoba kuyabe sekungutshiki lobhanqa 3-3. Umdlalo wehlandla lesibili uzaqhutshelwa enkundleni yamandaba edolobheni lezishabane ngempela viki yezayo. Njalo iqembu eliyadlulela kusigaba se-first round lizadibana lelizanqoba phakathi kweqembu le-Bidvest Wits elase-South Africa lele-Pamplemousse elase-Mauritius. Iqembu le-Bidvest Wits lizifake esimeni esihle sokudlulela phambili njengoba linqobe nge-2 kanyana lidlala lingekhaya ngomgqibelo. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu kucacile ukuba iqembu le-Lenders liyamdinga ngempela umgadli wobukhali ngemva kokuba linxikelane neqembu le-Nikroot kuliqembu elitsha kusigaba se-Premier Soccer League ngensonto enkundleni eluveve. Umdlalo waphela zingutshiki lobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni, loba nje abafana bebhoso bebekhulela elezivakatshi. Umsekeli kamqeqetshi weqembu le-Islanders uMandla Mpofu uthi kabalali bedinga umgadli ongabahlohlela.
Njengomdlalo wokuqala, ngiyathemba ukuthi abantu ngendlela namhla esidlale ngakhona bangaba ihope sisiya phambili, ngoba abafana thinki badlalela ibhora batshengisele ukuthi ibhora siyakwanisa ukulidlala. Ngabe bekulomuntu oqedisayo alubambi amabili amathathu ngabangeni, asinali ngendaba yokuthola umuntu esimbiza uzabeqedisa phambili. Umdlali ole-experience, umdlali osedlalayo isikhathi eside, ngoba abafana esilapho abafana abagijimayo abafana abancane nokwakhe ukuza uma laphana emiloto abafana benza umsebenzi eneqedisa.
Iqembu le-Islanders lakhiwa kutsha ngumqeqetshi uMatinda Ndlovu kanye labanye bakhe ababalisa uMpofu, uMelusi Sibanda kanye loThembo Chuma. Njalo iningi labadlali balo ngabafana abasakhulayo abalamadlabuzane, njalo ngesonto bakholisise kakhulu abalandeli beqembu ngokupasana abakade bekwenza ibhola, kodwa okubekade kubehlula yikuba belitshayele emambuleni. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kwanele mthokazi wami omuhle olivalelisayo. Montunga milinko mo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.